endabeni zethu lamhlanje. Abesonto kamfundisi Walter Magaya bathi bazaqhubekela phambili bekhonza kungakhathalekile ngokwetheswa icala lokudlwengula intombazana yalinkonzo okwenziwa uMagaya. Umthetho wokuvikela ukuthengwa kokudla lenye impahla emazweni kubangela ukuthi intengo yokudla ikhuphuke elizweni. Abasakhulayo bebandla lezaphu lamhlanje baguqule ibizo lesitalada uMgabe Way baloba ukuthi Devolution Way. Ababalisi bemaphandleni kade betshengisela insolo yabo ngomumo wezombusazwe ngokuhamba ngenyawo umango ongaba ngamakhilomitha angamakhulu amabili. Sebekelile ukutshengisela lokhu besithi sebekhathele ngokwethuselwa ngabezanu PF. Kulife Talk lamhlanje sixoxa ngodaba lwabasakhulayo abafundileyo abanye babo baze baba lama degree kodwa bengela misebenzi. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku Studio 7 ngo 8 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 12080 low 15775 kHz ku short wave. Inombolo zethu ze WhatsApp zithi 0012024650318. Sitholakala njalo ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.